Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ka 5 kumpalakazi 2019 igama lami ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba umuyi wafa engalobanga iwill.
Umuntu angakholisa bhubha uzakufa. Athe manje umgabe laye angathemba ukuthi uzakufa. So kungenza kathi ili ngabe ingikho. Kungenza kathi ili ngabe khona. Bona babejele yona amaloya nabezeketa. Maybe sekhona vele nabanye bemule bomgabe ukuthi ifihliwile.
Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Amalunga edalile ephalamende amane avela ku-MDC lakuzanu PF kunye leli lodwa elizimeleyo avinjwe ukungena umhlangano wedale ngoba besethethwa icala lokufumbathiswa imali eyi-$400,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mgabe lamuhla bazahlangana lesiphathamandla sedale le High Court esibona ukuchithwa kwempahla yabafi lapho abazakhetha khona ozakhokhela uhlelo lokwabiwa kwelifa likaMgabe. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli kamuyi iveze ukuthi umgabe kachiyanga ugwalo olulotshiweyo oluveza ukuthi ufuna impahla yakhe yabiwe njani iwill ngesiNgisi. Umgabe ubikwa wachiya imali engange US$10 million kuphela ebhanga lempahla enlutshwana nje engatsho lutho. Kodwa igqwetha lakhe umnumzana Terence Hussein uthe uzakhokhela uhlelo lokwaba impahla kaMgabe uzaqala ngokuhlela yonke impahla kamuyi adingisise lokuthi ube lezikwelede yini lokuthi bakhona yini abamkweledayo. Impahla kaMgabe igoqela umdadada wendlu abehlala kuwo lemuli yakhe eHarare obizwa ngokuthi yiBlue Roof. Amagqwetha athi njengoba kungela will emthethwandaba indlu lelifa lakhe lonke liya kunkosikazi wakhe uGrace labantwabakhe lanxa kuthiwa ezinye zezihlobo zikamuyi bezifuna lazo ilifa lakhe. Ekubhubheni kwakhe umgabe indlu yakhe yayilokhe isebizweni lebandla lezanu PF. Kodwa isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obert Mpofu utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi sebeqalisile uhlelo lokubhalisa indlu elibizweni lemuli kamuyi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemthetho umnumzana Dumisani Dube njalo oligqwetha. Wambuza ukuthi kuvamile na ukuthi umuntu ofana lomgabe uphile iminyaka yonke le njalo efundile waqeqetsha ezomthetho aze azibhubhele engelagwalo oluveza ukuthi ufuna ukuthi ilifa lakhe labiwe njani.
Athingi yonke noma yaba yayithola kanti isikhathi esiningi umuntu angakholisa bhubha uzakufa. Athe manje umgabe laye angathemba ukuthi uzakufa. So kungenza kathi ibili ngabe ingikho. Kungenza kathi ibili ngabe ikhona. Bona babejele yona amaloya nabezeketa. Maybe sekhona vele nabanye bemule bomgabe ukuthi ifihliwile. So okwamanje singeke silukwazi simuntu uhamba njani. but one did was in Kaditi. Low finally told something in front of a month. Trying as our PR, it's a bit fishy weed. Then a fishy weed, which would be surviving spouse.
Emhlanganweni wabo namuhla lo babe bekhuluma ngani kahle kahle
Amhlanga lokuqala aluhambe kude wili iwili yabe ikhuluma ukuthi umufi engafa ngoba leza thungamela ekwabeni kwempahla yakhe so nxa kungela wili kuba le meeting yokuqathwa i-edict meeting okubizwa khona isihlobo lama-creditors or abale-interest kwi-state ukuthi ku-appointiwe ku-executor ozonqedwa nomasi ukudinga impahla ezingabe zifihliwe kulandelela izikweleti lobhatala isikweleti so umhlanga oqala kuthiwa yi-edict nesimpi sezindebeni wawusenzakala after umnyaka umuntu sebhubhile ukuthi ihlobo zazizihlangane kwabe impahla yakhe kwezinye indawo bakwenza emngcwabeni besanda kuqeda umngcwabo bahlangana konke njengemuli bekhetha umuntu ezasale ethungamelele imuli kubhadala lesikweledi elandelela lesikweledi
abezikwelede babe bekhona labo emhlanganweni lo
ibavunyele enwano le-interest kwi-state bavunyele bebuye bezokhethi kakhulu ukuthi kumane zaba ngu-executor and izikhathi eziningi okuqala khona umsindo ukuthi ama-beneficiaries umama wabantwana mba unkosikazi bakwanisa ukudonselana sibekhethi befuna ukuthi omunye lo mnyaka efuna umuntu ofavorable ukuthi emanage i-state so that becontrol i-state ngoba i-executor ngiwele power namandla oku-control i-state ubebhadala abantu econtrol imali le namanje amathuba angatholakala and as a point of reference uzananzelela ukuthi kuze kufika lanamuhla i-state ekasolomon mjuru lokhu ingakafinalize ekazobhi lokhu ingakafinalize ma-state abantu baningi vele kakhulu abantu bamnyama ahluphe ukufinalize because i-executor umasters office very corrupt babetshontsha impahla befishe impahla namagqwetha kwesikhathi abetshontsha impahla efihle namawili
njengoba ingekho iwili lapha Dube omele athole ilifa ngubani ngunkosikazi kamgabe labantwana kuphela kumbe umdeni wonke labaphandle
nxa ungela uyili vele umuntu ozathola into eziningi unkosikazi kamgabe ngezathola indlu ozihlala kiyo uthiwa ngisuthiya imatrimona lom 10 million yalas can get up to about 5 million years or more so the biggest beneficiary umuntu ozabhenefita kakhulu ngokuthi ungabele wili unkosikazi wakhe nabantwana abasendlini ababhalwe kuma-birth certificate abangaphandle labo abantwana lezinye isihlobo labafowabo labanabakazi basezithole lutho ikanti nebhinxe ewili nxa ebhalile wili kwakungenzeka ukuthi babe bafakele kuwili
ubona kuhamba kuhle yini ukwabiwa kwempahla yakhe nomgabe kungela kulwisana
I think khona kuzaliwa ingxabano esiyabona ngesikhathi somngcwaba nje ne-DSD iyayiveza abantu khona kuzaba nohlupho olukhulu ngoba kule bantu abanye bazabe be-intitled isihlobo abanye basebenzelayo imali lana engakabi engingathatha unkosikazi wakhathesi nabanye abantwana bangaphandle izisebenzi lazaziqhashele direct lazovile ekileng kwi-state
Hello-ke ngumnumzana Dumisani Dube igqeda njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhuphuka njalo inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele ezibalisa iWorld Vision leUnited Nations zisithi ingxenye yabantu belizwe leZimbabwe iyalamba njalo idinga usizo ngesiphangiphangi. Ukubhidlika komnotho welizwe kuqondane lokusilela kwezulu okubangele isivuno esiphansi lokucuba kwezifuyo lonyaka. Njalo ingcwethi kwezokulima zithi umumo ungafana ngomnyaka ozayo ngoba umkhathi ukhomba khonokho. Ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo yeBulawayo Progressive Residents Association njalo egcina intandane emzini wokuzinakekela.
Ngoba abantu vele bona imali yokuthi bathenge ngabanayo baphakathi kwendlala enkulu balutshwana abalemali yokuthi bathenge so lokhu kuphethela ukuthi singabi lokuhlaliseka ebantwini ngoba nxa ungadlanga vele umuntu esolokokuza ngaphatheki ukuthi uyajika sikuthi umuntu aphendule abe ngenye inyamazana nje lenhlanganiso yethu yabancedisa abantwana kodwa kubutsho wakha esilapho ngoba sizame ukuthi sibaphukuza ethi besisezele esibapha ethi kunjezelele mpijani ngoba sibona ukuthi abantwana laba nxa bengathole okokudla singaphendula sibe abantwana laba baqala ukuthi kuthathe izinto zabantu banzele betshontsha nje babe besandla sokuthi baphathe bengahloniphi into zabantu sase sibona ukuthi ukudla besingcono sikwenzise siphathe kube kuthithithi mpijani ukuze badle bengekhaya badle futhi
abantu lokhe benika yini imali lokudla singathi ngama donors
elami sibili inhlanganiso kulethe iphiwa imali kunjenjenje silungisela izikhuphuzi zabo njengoba kazi ukuthi zikhuphuke kakhulu izikhuphuzi izikole zikhuphukile sibili izikhuphuzi nentweni enkulu kakhulu kodwa ngiyitholile imali yabantwana lokudla ngilethe ngizithola basangincedisa
kodwa lathi abanye babo sebekhulile bayaphenduka yini ukuzoncedisa
ye kodwa kalitshwana abaphendukayo ngoba iningi labo elinye abatholanga imisebenzi ebanika okuthe xaxa njalo futhi abantwana laba abazezela abakasebenzi basaphezu kokuthi imisebenzi alitsho akwazi ukuthi ongapha ngazithike nzima kakhulu singazima ezifundile esikhathi yathatha isikhathi zobe ingatholanga imisebenzi
abantu manje baphila ngani
wonke umuntu usaphilile noma ethengisa engaphi ngekhaya konke kuyisitolo nje ukufakufakisa kuyizinto kulababoleka isikhithi bawote bathengi iyakuthengiswa babakuphilwa ngokuthengisa khona sabakuthizendlini i-cooking oil isesitaradini ipepa sesitaradini impuphu sesitaradini nje zonke kusesitaradini akulamuntu esezihasi kuphithizelwa kuyiyake babe kuthengiswa bakitshwata abaphezulu abangabamsiyayo nakeyo yokuthengisa
siyabona ukuthi emabhanga kwakufakwe enye imali yokuthi izayenza isimo sibe ngcono
nzima kakhulu okwamabhanga nabathe bathunyela imali ngabantwana kuyizimi ukuthi bayithele imali yakhona kuyizimi ukuthi lapha emabhanga ibe ngaba se-econnect laphana abantu bezedinga imali zakho ngacina sendlela sokuqalisa ukuba le misindo fike abantu besisho ukuthi bangizele bathuye imali zakho avelazi uyayihleka imali uyakwanisa ukuthi kunekele imali yakho isiyethe sinyanga izele ebantwaneni hhayi emabhanga kuyinzima kakhulu abantu bahawuza angikhelisa abantwana abaningi sizathi sivula ngo-January babuye bezitele hhayi boba zonke zikhuphukile ngingathi sona sesethuke kwami imisitheli ikhuphule ishiyela umntwana ngamomunye sibekathiphe 285 ngetheli isitisile sombona abaningi vele bazahlala phansi abangaselanga umnedise kwinhlanganiso zabantwana ngoba futhi okunye abazali abasezikaleni zise singakhangeli bafikise emzalini abantwana ababili ngabathathu ekuceleni esithize phezulu nelesiphansi kunzima kakhulu ukuthi engabolekisa abantwana la
inhlanganiso kukhona elingabasiza ngakho yini abantu liyabaxwayisa ukuthi bengenza
xwayisa kakhulu abantu sikhuthazana labo ukuthi hhayi abantwana ngabanedisi ukuthi babuyele ezikolweni njalo siyazama ukuthi sikhulumisane kwezinye inhlanganiso inedisi ukuthi abazali bathole ukuthi bathole ukukhulumisana kwezinye inhlanganiso ngoba kwesi sikhathi kuba zima umzali uyahlala ethi hani nanselamati kanti-ke enye inhlanganiso ibingamnedisa ngobuke eyabe ngazi ukuthi aqonde ngapo
Hello ke ngonkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo yobulawayo Progressive Residents Association njalo igcina umuzi wokunakekela intandane ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo kwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo ethiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amalunga edalela ePhalamende athi umnumzana Themba Mliswa ozimeleyo lamalunga MDC amabili athi abomnumzana Anele Ndebele loPrince Dubeko Sibanda lelunga lezanu PF umnumzana Leonard Chimba bavinjwe ukungena umhlangano wekomiti yeParliamentary Portfolio ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa. Umgcini sihlalo wekomiti yezemithetho edale uNduna Fortune Jarumbira uthi lanxa kungela bufakazi bokuthi amalunga la afumbathiswa imali engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000 kumele bajeziswe lidale lePhalamende ngoba balehlisa isithunzi. Iphephandaba leChronicle lithi kulomuntu obhubhileyo omunye walimala kakubi kulandela ukulwisana kwabotshekesha enyathi esigabeni seMajobelland North izolo. Leli phephandaba lithi kulabo tshekitsha abathiwa ngamashurugwi abadinga igolide behlome ngamahloka lenkemba abahlasela abantu mahlayana begamula lezifuyo. Amapholisa athi udaba lwabo tshekitsha laba solusabalele ilizwe lonke lapho okule golide khona. Manje ke silalele ke abalaleli be Studio 7 lina balaleli bethu kumazwi elisithumela wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Njani bantu be Studio 7 kanye nabalaleli, ngoze ngihleli ngisho ngithi indaba mangabe sikhetha ummeli welizwe lakithi, abantu kunento abasuka bengayicabangi njalo bengayibheki. Nanama abantu bevotela bethi ngummeli, bavotela abayanga. Ma ungathi uvotela umyanga, into yokuqala umyanga yini azoyenza evele ngumyanga? Okokuqala, uzofuna ukuqala agcwalise isikhwama sakhe. Okwesibili, uzobheka ifamily yakubo kanye lezihlobo. Ngaphandle kwalokho bantu, asibhekeni ukuthi lo muntu okufanele abe ngummeli uyini, udume ngani yena. Singaveli sithi nje ngoba simbona ku-TV, ngoba simbona kumbunonile onjani. Hayi. Lento lena siyenza imistake, senza imistake enkulu kakhulu. Siyabonga.
Singelela kakhulu basakazi beStudio 7 kanye nemuli yaseZimbabwe yonke kumagumbama nomhlaba. Ngokudabuka obukhulu nangenhliziyo ebuhlungu ngezwe lami, msakazi omuhle, ayikho into engalunga eZimbabwe ngaphansi kwento okuthiwa izano. Ihlazwe lingaka namhlanje bezama ukutshontsha imali zeChina neAmerica. Lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izibalo ezirong, ama-calculations arongo, isinothi ukuthi yimistake, vele into abadla ngayo. Kanti yiphi into eyake yalunga, e-right, enhle, eyake yenziwa izani? Manje ngingakubeka nje kucace from 1980 up to namhlanje, ku-2019 sibheke ku-2020, yini yiphi into eyake yenziwa yizanu yaba right? Njengoba manje sihlupheka sigcwele emazweni wonke, silala singalele kuthiwe ngo-xenophobia emzansi, kuthiwe yilokhu e-South Africa, silala ngaphansi kwama-bridge, silala sigijima. Yini into eyake yenziwa yizanu yaba yinto e-right? Bonani, salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingungwenya ngokuzalwa ngiseflabhusi kodwa ngihlala eJohannesburg. Bengicela nje ukuphawula ngamafishane ukuthi le mali lena benza ingathi bayenza bayikwenzeka imistake ngokuyi-announce kwabo. Hayi ukuthi kwenzeka imistake, vele ngamasela. Bayibambile, bayigodlile, benzela ukuthi ekugcineni bayitshontshe. Yindlela abaphila ngayo, yindlela yempilo yezanu leyo ye-corruption. Njengobana nje izwe namhlanje lifile liphelile, libhubhile liphelile nya, yi-corruption. Bebeyibambele ukuthi bayayifuna ukuthi bayiyebe ibusela bezanu. Ayikho into ezolunga eZimbabwe ngalento abathi izanu ehlanzisayo. Iyahlanzisa nje lento okuthiwa izanu. Into okuthiwa izanu nje ingcolile kamnankagwa, nomnankagwa wakhona konke. Yibusela bebeyibambile, bebeyibezela ukuthi balibazise bayitshontshe.
Linjani msakazi? Mina ngulida Ncube wale eCholosho le, kodwa ngokuhlala ngila eSouth Africa. Besicela ukuthi khona lalokhu kudle okudenikuphayo lisishere nathi ngapha eCholosho. Kunzima ebadaleni lapha, kuzima mfowethu, isimo sekhaya sinzima kakhulu, sizwisa usizi. Yazi uma uthe wafika khona, so yazi usuka kulolunye isibizi ngingasakhaleli nje kuphela abadala bakho bodwa, kodwa sokhalela nje isigaba sonke kunzima kunzima kunzima. This year bekuthi kuzolinywa mina mboni, ngoba konke nenkomo zifisa usizi, zonke nemfuyo nje, angingabali inkomo kuphela, le mfuyo zonke kuzifisa usizi. Simo sinzima, i-grout impela enzima kade.
Sanibonani Studio 7 lenjani bosisi nabobhuti. Mina benginesicelo lapha bafowethu, iradio yami ekuseni ayibambi, angizwa izindaba. Bengicela ukuthi ngaliqeda ukukhuluma izindaba zasekuseni, uhlelo lasekuseni, liphinde lilufake kuma WhatsApp ukuze sizwe ukuthi bekukhulunywa ngayo. Ngempelampela iy'ndaba zasekuseni asizitholi, mane ngithi angizitholi. So ngiyazi mina umlandeli omkhulu we-Studio 7, mangiyezwa so isiziyo babuhlungu. So ngiyacela abodadewethu nabanewethu ukuthi senzele lingenzeleni njalo. Olivalelisayo ngu-Isaac GG Mpofu. Ngiyabonga.
Ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke singene kwezangapha eMelika, ingcwethi kwezemithetho ezine ziphe ubufakazi edalele The House obuphathelane lohlelo lokususa umongameli Donald Trump ngomthetho othiwa i-impeachment edale lephalamende. Ingcwethi lezi ezintathu, umnumzana Noah Feldman, unkosikazi Pamela Escalante lomnumzana Michael Gerrard, bebenxuswe ngabebandla lama-Democrats, kuthi oyedwa umnumzana Jonathan Turley ubebizwe ngama-Republicans. Ingcwethi lezi ziphe ubufakazi bokuthi umthetho uthini nxa kukhangelwe isisekelo sombuso welizwe. Injongo yabaloba isisekelo sombuso welizwe leMelika vele yayiyengeyani. Ezintathu ingcwethi ezinxuswe ngama-Democrats zithe mpela uTrump wephula isisekelo sombuso welizwe, ngalokho kumele athathelwe amanyathelo okumsusa esihlalweni. Uthele yena uthe ubufakazi obukhona ayisibo obungabangela ukususwa kukaTrump esihlalweni, ngoba abaloba isekelo sombuso welizwe bathi kumele abedale baqale bakhangele ukuthi ubedale na amacala awezinga laphezulu. Kodwa ama-Democrats athi uTrump wayefuna ukufumbathisa ilizwe le-Ukraine ngosizo lwezikhali olwaluvele lumele luye kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Okukhona ukuthi ngesikhathi esiningi ma kulento efana le-impeachment eba kakhulu iba partisan, so kusho ukuthi emalangeni okuqala uzobona amalunga amabandla la esekela isayidi labo. So for instance ama-Republican okwamanje sisabona besekela uTrump, kodwa ngokuya kwesikhathi lakhona futhi ma ubhekisisa ama-impeachment eke yenzeka, for instance eka-Nixon, uzothola ukuthi ekuqaleni babe bonke belandela upresident, kodwa kuthe ma i-evidence siqala ukukhwela, abaningi baqala ukukhwesina ukuthi amndawo ngathi kukhona okushaya manje. So I'm sure inkinga yona le ukuthi Senate icontrolled ngama-Republican, and therefore ma usiyovotwa lapho mhlawumbe kuzonidakala ukuthi ama-Democrat adonsa amanye ama-Republican esayidini lawo. I'm sure ma sokusiyafika kuleso stage sizobona amanye ama-Republican bevumelana be lama-Democrat ukuthi u-President Trump wawuphula umthetho.
Kodwa nxa sikhangele ubufakazi obukhona kathesi, bukhona na obunye obungedlula lobu obungabangela ukubana ama Republicans aguqula ingqondo?
I think mfowethu makukuthi lokho sokwenzakele bakubona kungasilo cala elingenza ukuthi umuntu upresident ayimpeachwe. Angisazi ukuthi ama-Republican osokufele ukuthi abulale umuntu Trump, nakhona futhi I'm sure bazophikisa ukuthi bekule reason ambulalele yona, ngoba I think ama-Democrats ayebeke yacaca through ama-hearings laba ade bewenza emavikini la aphelileyo, lama-witness abawalethileyo, ama-diplomats, ama-career diplomats afike a-explaina kwacaca ukuthi ngempela uTrump wawuphula umthetho ngokunganikezi Ukraine imali eyayivunyelwe yi-Congress ukuthi kumele inikezwe. Wasethi yena ngcono bamenzela i-favor yokuthi bayi-investigate uBiden onguyena okhokhelayo kuma-Democrats khona manje. I think lokho ku-very clear ku-anyone ofuna ukubona, ofuna ukuvuma. Ama-Republican angaba esansaro kwamanje bezama ukudinga indlela abangavika ngayo, but okusalayo ngathi ngabantu nje abazama ukuvika ngomunwe ngoba iqiniso liyacaca kulolu daba.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, njalo isiphathamandla sebandla le-MDCT eMelika. Ube xoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia. Ulithatha ulisa kuphi izankaleli? Ingoma emnandi ye, ingoma ka-DJ Skhatha isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abomndeni kaMuyi umnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba uMuyi wafa engalobanga i-will. iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Kodwa ke zikhona ezinye indaba ngo-past 7 ntambama. Igama lami nguChris Gande, sidibane njalo.